Abantu sebesukumela phezulu kakhulu ngoba ngeFriday naleyo lwesihlanu lolodlulileyo sibe labantu abafika phose ikhulu abahambe babhalisa ukuvota beyibo abazibuyele bodwa besithi hayi thina sisukubhalisa ukuvota thina sabancedisa ukuthi bafinyelele ezekhe. Thina esikwenzayo kathesi sikuthi outreach program ngoba esikukhuthazayo ukuthi abantu babhalise ukuvota njalo balungiselele ukuvota ngokubhalisa ukuvota. Sikhuluma kunje koBulawayo kuhlala kugcwele abantu abatsha, abantu abadala, omama, obaba abalesifiso sokuthi babhalise ukuvota. Sesikhanyile, sesinanzelele lathi ukuthi abantu ngani sebesukumela phezulu ngoba indaba zokhetho sezisondele. Akusafani la umnyaka ophelileyo lapha kade sikhuthaza kodwa abantu besithi kuvotwa nini, kuyabongani ku-next year, kuyingani isikhathi esikhatshana. Kodwa kade sabantu sebesukumela phezulu. Kulabanye sibili abasitshelayo ukuthi hayi mina ngizazihambela ngedwa le muli yami siye bhalise ukuvota ngoba ukuvota sokuseduzayo. So mbona ingani yikho osokwenza ukuthi abantu basukumele phezulu endaweni ezitshiyeneyo eZimbabwe?
Bakhona yini elilokhe lihlangana labo abaqina ngokuthi hayi bona noma sokutheni kabasoze bavote kulolu khetho, njalo bapha zizathu ba?
Kathesi sokukalutshwani ukuthi uthole umuntu othi hayi mina ngifuna ukuvota, ngoba sesinazeke ukuthi inani labantu abaningi esibakhuthazayo njalo abafinyeleleyo eze kuyabhalisa ukuvota abantu abasakhulayo sibili, abantu aba-10 ama-18 years lo nyaka, between 18 and 20 basebesukumela phezulu. Ngingazi ukuthi kumbe yikuthi bakhulumisana bebodwa kungaso bantu abadala bakhulumisana labontanga, kodwa thina esesikubone kusebenzela ukuthi abantanga bahambe bekhuluma le genga yabo, labantu abadlala labo, labantu abaxoxisana la emawadini lapha abahlala khona.